Msakazi labalali baka Studio 7, thina njengebandla le-CCC lapha eMathebeni South silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa, mhlawumbe ngithi ngesenzo sezanuPF, ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapholisa akwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo ukuthi abantu bahlangane bakhulumisane ngento yabo, khulumisane ngamalungiselelo okwenza inguquko elizweni leZimbabwe. Kusemgcekeni kuba lokho kwenzakalayo kasomthetho, kuyikuganga nje kweza PF isebenzisa amapholisa ngoba bayasimisa ukuthi senze imihlangano yethu kungela sizathu ngisho esibambekayo. Ngikhuluma kunje eBedbridge bawumisile umhlangano, eMatopo bawumisile umhlangano, eMzingano bawumisile umhlangano, lalapha insiza kogodlwayo bawumisile umhlangano webandla le-CCC, okuyinto embi kakhulu njalo etshengisa ukuba umthetho uvele kawulandelwa elizweni leZimbabwe. Thina senze into efaneleyo, sabhalela incwadi yamapholisa sibazisa ngenjongo yokuba sifunde sihlangane njengebandla le-CCC, senze ama-meetings ethu esingathi ngamarali, okuyinto edingwa ngumthetho we-mob. Kodwa bona batshengisele ukuba kabafuni senze into esemthethweni, bafuna ukuthi mhlawumbe bancindezele ibandla leli ngendlela zonke abangazenza. Kodwa lokhu thina njengebandla le-CCC kusinika amandla, kusinika intshukuntshu, njalo kuyasitshengisa ukuba into esiyenzayo yiyo kanye ukufuze sibe siyenza ngalesi sikhathi. Izanu siyethukile, izanu yesaba, amagwala ayesaba, izani PF isitatazele, sinanzelela ukuba umbuso usuyiphunyuka.
Manje kungaqhubeka lokhu kunjalo, lona ukhetho soluseduze, lizathatha nyathelo bani?
Lokho kwenzakalayo msakazi kuvele kakusethusi, yiyo kanye reaction ebesivele sikhange kunyamazana leyo uthiwa izani PF, ukuba mayi sinanzelela ukuba umbuso usuyiphunyuka, izivele izatatazela yenze khonokho evele sikwenza khathesi. Imihlangano le ayivalanga khonapha kuphela eMathebeni South, ivale indawo eziningi kakhulu mhlawumbe ezifika 60 ilizwe lonke lelijikelele leZimbabwe. Bavele bazama ngazonke indlela ukuba abantu bangahlangani, babonisane ngendlela okufuze bayenze ukuba bathathe inguquko elizweni leZimbabwe. Thina njengebandla lolu daba sesiluthethe, sesiludaba esilwenza lube mqoka kakhulu esesikhulumisana ngalo. Kungenzakala amapholisa siwase edale lomthetho ecourt ukuze iyecazulu lalo daba, ibafose ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela okufanele bayenze ngayo, ngendlela isisekelo sombuso esibadinga ukuthi benze ngayo. So ziningi indlela esingazithatha kumbe indlela esizazithatha ngensuku ezizayo njengebandla. Kodwa okuhle mhlawumbe okuqakathekileyo kufuze ngikutsho ukuba akulanto ezamisa ukuba abantu bahlangane bakhulumisane ngohlelo lwenguquko, kumbe ngamapholisa kumbe iZANU-PF. Abantu beZimbabwe sokufika esikhathini sokuba babuthane, bahlale phansi, babonisane ukuba benza njani ngekusasa yelizwe leZimbabwe, ngoba konke lokhu kungumlando wethu. Akulanto ezasimisa thina njengebandla le-CCC, kumbe mhlawumbe ngithi thina njengabantwana beZimbabwe, yiso lesi sikhathi sesisithatha ukuba siguqule ilizwe lethu leli, senze ikusasa engcono eyami leyakho, laye wonke umuntu, umntwana weZimbabwe.